Ngendabeni zethu namhlanje lilo Michael-ke. Uhulumende uthi uzakhuphula iholo lababalisi ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini 15%. Amakhansila anikwa isicoco zokusebenza kahle lozulu kobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezinceda abantu abahluphekayo zinikwa izicoco zokuncoma imisebenzi yazo eBhilitane. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngogwalo lokuvota olwe-Voters Roll oluzahlolisiswa ngozulu kunsukwana ezilandelayo. Lizahlelwa na amagameni kugwalo lokuvota? Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kilohertz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.